sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-24 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF.
Sakubona kudala 2-3 years ago ukuthi ibandla le-MDCT lidlelana le-ZANU.
Kodwa owayesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilokuhlakanipha.
Angila nje ngitsho inhloni, angila kuzisola, ngithabe kakhulu, ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami, nxa ngifaka imbono yami, izancedisa ukuthi sakhe isizwe.
Abesigaba seMathebeleland bakhala ukuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweGugurahundi.
Patriotic Bill isitshela ukuthi singamjeri umnanga kodwa ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-Patriotic Bill isitshela ukuthi singakhulumi ukuthi eBinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuxexebuka kwamalunga ibandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF ngoba bekuvele kulobufakazi balokhu. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi yena labanye bakhe abalokhu besebandleni leli abasoze baye kubandla le-ZANU-PF. UMonzora wethesa icala amalunga ibandla lakhe aseqeqebukile umlando wokufumbathiswa libandla le-ZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalila Mafasimanda utshele iStudio 7 ukuthi bavele bakubona ukuthi leli bandla lilobudlelwano le-ZANU-PF ngesikhathi baze basiwe emthethwandaba lapho abathathelwa impahla yonke ebalisa izakhiwo lezimota zaphiwa umnumzana Douglas Monzora lebandla lakhe.
Khonaphana abaqala khona ukuye entolongweni enkantolo besiyakuthi ibandla le-MDC Alliance ngelabo. Selisakubona sibili ukuthi hhayi abakhulumi nge-constitutionalism, bazikhulumela ngokuthi bafuna ukubhidliza ibandla labantu kwenzela ukuthi izanu ibuse laphakade. Namhlanje asimangali ukubona uspokesperson we-MDCT Alliance ubaba uWitness Dube sehlamuka sesiya kuZANU-PF. Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi yizinto ezivele bazifaka bazihlela kahle kancane kancane babe lokhu begabha behlambuka besiya kuZANU-PF. Iviki ephelileyo sizwe ukuthi ama-MP angu-10 e-MDCT sejoyine izanu, sathi sikubonile. Namhla sesibona isikhulumi sesizwe ubaba Witness Dube laye sihlamukile sisiya kuzanu. Lokho kukhombisa ukuthi mahlalezulu ngitsho lo mongameli wayo i-MDCT ubaba uDouglas Monzora, labanye abe-National Executive nabe-Standing Committee, labanye abazimeleyo singathi ngama-ordinary members, bonke bazahlamuka, bonke bayegugqama bayekhotha amathe e-ZANU-PF. UMonzora sakubona kudala ukuthi izenzo zakhe zazikhombisa ukuthi uyadiliza ama-opposition ngoba avele sine mbali yakhe lapho vela khona kachikwa khiwe namhlanje uma isikhulumi sakhe sesihlumukile saya ku ZANU-PF ukukhombisa mhlophe ukuthi iluhlelo lwe MDCT ngesikhoba di transition yokuthi kancane kancane ukuphela komnyaka lizabona iningi sikukhona ngale intshelo baba naye ubaba uMonzora upresident lizambona la esehlumukile sephiwe isikhundla ku ZANU-PF ikho-ke abantu abahlale bezimisele ukuthi ZANU iyafaka abanye abantu abade infrustration kwenzela ukuthi badilize ngaphakathi beyabelwe bangaphakathi sesibabonile bakhona abanye ekutriplesikates kodwa hhayi siyabaqaba ngenxa yokuthi ukubona kanye ikona kabili yikho babelokhu bekhala besithi sifuna ama-structure enu sifuna ama-structure enu ibe befuna khonoku ukuthi bangene njengempehlane baqalise ukudiliza imigoqo bengaphakathi hhayi ukubona kanye ikona kabili asihlaleni sikhangele sivula amehlo sivula indlebe lengqondo ngoba konke lokhu bayakuzama ngitho lamanje ku-CCCC siyabona abakubhalayo kukhanya ngani ngabantu be-CCCC bona bezinhloli zikamonzora leZANU-PF hhayi kodwa kungapheli kuyahlola kuyaphela konke lokhu abakwenzayo qiniso ngomhla ka-23 August lizaphuma kahle ngoba vele singabanqobi siyabona
Lathi siyabonga uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi siphinde saxoxa loMnumzana Witness Dube yena othi kuningi okwabangela ukuthi aye kubandla le-ZANU-PF. Uthi wabona ukuthi leli bandla seliguqukile aliselabudlwangudlwangu njalo lilenhlelo ezinhle ezijonge ukuthuthukisa impilo kaZulu.
Nxa ungumuntu usendimeni kumbe sithu sempini uyabuhlola isitha sakho ukuthi singumuntu onjani sikuhlasela ngaziphi izikhali siyisima kanjani ubuthakathaka baso yikuyini lapho esiqine khona kungapi ukwenzela ukuthi kwanise ukusinqoba kodwa ekuhloleni kwami iZANU-PF ngisizofika namuhla ngikubonile sobala ukuthi kusukela ngesikhathi singena ku Government of National Unity iZANU-PF yathatha isikhathi sayo ukuthi ifunde ukuthi i-opposition isebenza njani. Engicabanga ukuthi mhlawumbe into eyayenzakala abantu babo sebengama security ama-minister ethu sebehamba lapha emaralini sebesenzani sebesenzani. So iZANU-PF ngokubona kwami okwamanje kumabandla wonke awezepolitiki eZimbabwe yiyo elohlelo olusobala olokuthi ilizwe linga phi njalo kumele liye ngapi okunjengokuthi yilo lodi bandla elilohlelo oluvela ebantwini ama policies isihambile thina sivela ku MDC kona ngale rallyini akuzange kube lomsindo akuzange sizange sethuselwe asizange nje sizizwe ngathi silahlekile kodwa ngeke namhlanje nginje ngiyele ugxoba i rallyini ye CCC ngingabulawa ngakafiki lokufika owe CCC ngeke ayelugxoba ku MDC angabulawa lokufika engakafiki lokufika so ubusubona ukuthi inhlambu zonke lezane sasize saba kuzani izano siyazilahla ama bachela wana yalahla i-opposition yadobha yikho esikwenza akusela okuthiwa yi-tolerance ukuyamukelana ukuthi abantu bachiyene imbono kunjenje namhlanje wonke umuntu ukhuluma ngokuthi indaba ngingahambanga ku-CCC ngabe ngithe ngiphuma kuzano ngaya ku-CCC kanti ukhetho lomuntu eZimbabwe lulukhetho olukhululekileyo owesithathu iZANU nxa kuyikuthi seyatshintsha njalo sizitshintshile isifuna ukuthi ibe libandlela lethi nguquko njalo inkululeko njalo elikwazi ukuthi kulule kutshona emuntwini kutsho khona ukuthi isifuna ngempela ngempela and kuyabonakala impawu zakho ziyabonakala ukuthi isifuna ukuthi itshintshe ilizwe libe lilizwe elihle ebantwini balo ekunjengokukhona ke sikubona kwabanye abazwe abantu abakulandeka kupho South Africa kubobani ba and ungakhangela esikhathini esiningi abantu beZimbabwe bahlonyisiwe ukuthi bazisebenze ungakhangela khona ukuba kuthola bezisebenza iningi lakhona belingeke likuthola ngabe belisebenza ema-industry amakhiwa so ama-industry yebo kumele avulwe ihulumende usebenza ngakho konke khona ukuthi akwenze kodwa uyabona ukuthi kukhona izanu PF esikuvulile nxa isithi open for business okwenza ukuthi abantu bakithi bakwanise ukuthi bazisebenzele so angila nje ngisho inhloni angila kuzisola ngithabe kakhulu ngizizwa ngilokuthula ekuthini ngisengingene ebandleni lokuthi nxa ngifaka amandla ami nxa ngifaka imbono yami izancedisa ukuthi sakhe isizwe angikho ebandleni elisebenzisa abantu nje ukuthi bavote bese usithi nxa sokuvotiwe nxa sokumbela abantu omansipala basebenze sebeqalisa ukuthi asikwanisa ukusebenza i-government ngwezana nxa umuntu engu-MP sokumele asebenze kasabonakali 5 years iziyephela bakubonile abantu khonoko kakhulu ngama-representatives ethu ku-opposition ukuthi yena kulungele kwelakhe icele abe la mavoti abantu bayebuya le mali ye-political funding bazidlele bona lezimuli zabo.
Alo ke ngumnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla le-MDCT esekuzana PF okwamanje ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje imikhankaso yokhetho isikuzinga eliphezulu kumabandla wonke. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubekele phambili izolo ekhankasela ukhetho oluzayo ubesesigabeni sesibomvu emzingwane esabelweni seMathebeleland kulandela imhlangano ayenze loZulu ebulilima ngolwesihlanu. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda ubekhonale wasethulela udaba olulandelayo.
Uthamisa utshele abalandeli bemandlaleni ukuthi bavotele inguquko. Ubatshele ukuthi ibandla le-TCC lizanqoba kukhetho oluzayo.
Ifuna ukuthi hayi emzingwane, we want change konapho emzingwane. We want to support i-TCC. Umazi ukuthi i-TCC is the part of the future, is the next government in this country. Across the country ilizwe lonke wagcwalisa ukuthi hayi ujaya wagcwalisa ilizwe lonke.
Ekhuluma ngentuthuko ezabelweni uChamisa utshele uZulu obethe gwaqa esibomvu ukuthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amandla. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu ukuthi iZANU-PF ikhuluma amanga uma isithi uhulumende we-TCC uzabisela umhlabathi wabamhlophe. UChamisa uthe lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Uja uzangena uzathatha umhlabathi wonke uzanika umhlabathi abantu bayavela e-outside amakhiwa bayathela amanga. Umfana uzangena uzakunika ama-title deeds. Umfana uzakunika umhlabathi wena. To say when you are on the land you must not be removed by government.
Kusenjalo ibandla leZANU-PF lalo liphatheka kumkhankaso okhetho oluzayo. Ezigabeni eziningi zelizwe lemadolobheni amalunga edala lepolitbureau elebandla leZANU aphume ijume encelisa ukukhankasa. Omunye wabo ngumnumzana Chinga Dube.
Namhlanje siyakhampena mina ngilapha eNkulumane noProfessor Mthuli. Into eziqade ngayo ukuthi inkunzi iyaziwa ngamatholayo. Sesiwabonile amadoli kamdala. So siyabe sikhumbuza abantu nje ukuthi hey, siyabona into asezenzile siyabukeka siyaphambili.
Kolunye udaba ibandla leZaphu liqala ngokuvinjwa ngamapholisa ukwenza imhlangano yalo yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Sibangaliso Nkomo umkhokeli weZaphu uthi amapholisa avimbe umhlangano wabo emaphisa izolo.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi amapholisa akhanya ayathatha uhlangothi nxa besenza izinto zomthetho bayakhetha ibandla abangali supporta. Sesibonile ukuthi amapolisa kukhanya ama lebandla elibusayo elezano. Sicela ukuthi sinikwe amathuba alinganayo xa sokubuya kwezokukhankasela umbuso weZimbabwe. Xa izano isikupanic mode iyaqala ukwenza izinto zodlame esindebele sithe ongapheli yokuyahlola.
Amapolisa egezalile ukutshela iStudio 7 ukuthi avimbeleni umhlangano weZap izolo. Ngimele iStudio 7 amachallenge South Province igama lam Ezra Chisa Spanda.
Asambeni madoda siyo vota.
Asambeni madoda siyo vota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usexayise inkampani elungisa imigwaqo eBitumen World ukuthi iyelungisisa umgwaqo ovela koBulawayo siya eFolosi. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi uAkim Sibanda oweTsholotsho ubotshiwe ngemva kokutshaya umkakhe ngentambo yegetsi waze wambulala. USibanda ubesethe samkake icala lokuthandana lomzukulu wakhe. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani kuphila okufuze sifocus ngakho thina njengamaZimbabwe ilizwe leli liphakathi kwengxaki abantu bezanu PF bayibulele iZimbabwe kufuze sikunanzelele khonoko for 40 something years and uzathola ukuthi kwakhona kufile yonke into kwafa yonke into ifile phezu kwalokho babulala labantu abathize babulala for abengalamacala abanye babotshiwe khathi uJobs Khala basemajele xa usiyavota kufuze kunanzelele khonoko okufaka engqondweni yakho ukuthi khona abantu bafile uJobs Khala basemajele. Thina sizisebenze eZimbabwe lapha siyahlupheka sikholiswa ama-bond. I-bond ifana lo muntu okholisa ama-things akuthengi lutho. Now ufika emashopu nje akuthengi nisa ungeke uthenge yona even inkukhu awuyithenge e-bond kodwa imali eholwayo and uzabona ukuthi kusiyaphela nje ama-elections lawo. Lani ma-civil servant liza kubona ukuthi liyabuyela back to imali yena engathenga ama-things yena. Yathenga yona inkukhu. Uyafuna ukuthola ukuthi usebenza but inkukhu awungeke ukwazi ukuyithenga. So kulobunzima ukuthize ufuze abantu bekunazelele khonoko. Bekunazelele sibili mhla ka 23 August wonke umuntu akufaka engqondweni yakhe ukuthi kulo sikhalo sejele kulelizwe selifile kulamehlulekile izani yehluleki izama ama gold coins yazamani yazamani konke lokho imizamo ephelele emoyeni nje yokuzinceda yokuzinothisa mbalo wabona i gold coin elupani kumbe etsholotsho kumbe even khona lo plan tree akula gold coin owayibonakala ngeHarare kuphela kwabantu bona bezikhulu basutha kuphela. So ufuze ukuthi likunazele khona kubantu bezimbabwe likubone faka icela nokunye lokho njengalanga lancedo sifokusene kuzibangula meva siqedeni ngalokhu lohlupho olukhona siye sikhiphela abantu baphume sifakene umfana nangu khona siqedeni ngohlupho lolukhona lwezani izani sihlupha abantu. Siyabonga ukukhuluma ngosibani.
Hey sanibonani basakaza nabalaleli bakafiyo sengeke mina bengicela ukugqugquzela amabandla nje aphikisayo abothamisa umqondisi moyo osibangelizwe impongo ukuthi ibhora likumnangakwa umuntu okuzamakwe umnangakwa ngayo yonke indlela. Sina nje ngabe singabambana sibe imbumba sichase yena uChanisa sale sithatha ibhora lifake uChanisa sibone ukuthi yena uza khuva njani njengokwena lo mnyango obunye lokhu sasesi kubona ngoba uyawubona lo mthetho osayinisiweyo lo nomthetho lo usalele ubhalelwe wona ama-opposition and azabulawa vele injongo yabakhuzanga umuntu ephikiselele yayibizwe ukuthi ephikise umnangapha awu umuntu abangayiilo. So ibhora asilaziyeni nje kuphela ukuthi isezandleni zikamnangama. So akamakwe kuphuzela abalandeli ukuthi bamvotelele uChanisa sikhiphe lo mbuso wezanu sihlukumeze for 43 years.
asikhangela futhi ngani ngiyabonga abasakazi be-Studio 7 ukuma phambili kwenu ngiqala ukubingelela bonke abasakazi be-Studio 7 ngiyathaba kakhulu uhlelo lwenu luyangani luyancedisa lapha lalapha ikakhulu mina ngikhuluma kakhulu nge-generation encane ngakhuluma izolo lapha ngathi i-generation encane especially yini Mathebelendi angikwazi mpela ukuthi abakasikolo abantu abasekuncaba bakhona kodwa babefundile abanye baphuma ngibona ngani abafunga ngo-1980 baphuma baloku bephandle ngale njengoba la i-South Africa isingani iye ngane yabafakana ama-conditions especially Mathebelendi engane yabafakana ama-conditions ama-Zimbabweans bayaxotshwa asakwazi khona singenza njani even though ama-political parties ekhampena here and there it's not powerful besinge labanye abakhampena abezaphu kube labanye abakhampena abe-CCC abezanu-PF those people but ngani abalaleli abantwana bayilaleli yonke imessage yangikhona bathi bona abantu laba they're just using them sicela ke kubasakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 ingcedise lapho ukuthi khona abantwana ngokuthwani baphiwa liphi icebo siyabonga especially khona le emashonaland emiglans emathaven south emathaven north baphiwa liphi icebo ukuthi babone ukuthi khona kuyini okusayo siyabonga
yeah, Studio 7 basakazi bethu abahle kunye nabalaleli niyaphila kodwa ya besicela ke lisibuzele lapho kubaba ugawula ukuthi ngoba nithi abantu be-CCC bachana bona bodwa so lo-ke odu okunye ochidiza umhlangano we-CCC edubula phezulu energy mtolling wayiliphi bandla ngwaliphi angithi yena uthi abantu be-CCC bachana bodwa yena lo odubule phezulu ngwaliphi bandla and mina ngithi umthetho okuba udlala indima ababoshwe aboshwe lo muntu ngoba ugangile akahloniphi udelela isizwe ngithi kuyaboshwa sizwile indaba ezimnandi laphana bathi i-CCC ngathi ihamba phambili bangalithona ikhuba malithona ikhuba lapho izanike iphume nemikhuba yayo le mibi lesikhathele ngayo ayiphume bathi incindezi ayiphume ayiphume ayiphuma siyibambeni maqhawa siyibambeni sibambeni ngemikhuleko phuma uhlazo sikhipheni uhlazo
yey mbingelele enkudleni ngabe litshona njani basakazi hayi siyezwa uyithi nesidube sebalekile laye wagijima wazithela kuzano p f kodwa savela sabona nje into yabo labomonzora ukuthi bakhuza zilele ayikho into yabo leyana yavela sayibona nje ukuthi laphana ayikho into ekhona achithe lamanzi ayikho le inkukhu le nango uyithi nesidube ude bekhuluma into efunwa libandla ebengazikhulumeli yena manje siyamuzwa sekhuluma kuzano PF kambe lokho okukhulumayo sokuphuma enhlizweni yakho yini kumbe lakho futhi lakho sokukhuluma into oyitshelwe ukuthi uyikhulume hayi hambe ekapula witness dube lawe khona ngale ngoba empeleni uma ube ungumuntu othanda inguquko amboni ukuthi ungagijima uyezithela khona lapho suzithele khona kodwa ke hayi kungasenani hamba lawe ekapula khona ngale mhlawumbe lawe siza kubona sulesiso esikhulu ngoba empeleni hayi kwethu sike loku kukuzwa mpela sunguwo sukhuluma kanje hayi abantu ungabathembishe
Studio 7 litshona njani badala litshona njani hayi thina siyatshona ungena ehlelweni into emangalisayo kupresident wezimbabwe nxa ekhuluma esithi yena afuni kube lo dlame ezimbabwe nxa after mavotes yena kunguye oqalisa i-violence ngabalandeli bakhe angazi ukuthi kuza bani umuntu oqase ngoba ezimabhe kulokuthula abaqalisa umsindo yizana uPF enza umsindo udlame elizweni lapho bese sitshela into engayisi ezama ukukhukhumeza ngokuthi yena izana uyenza kanti izana kayiyenzi kahle yelo dlame yebulala abantu yebo pha abantu yenza konke ongafuna ngabantu la ulo witness dubo eka osuka kuMonzora hayi seswele ukwenza ulamanga izana uPF ayila ntuthuko ngithivi nencane xa vele sokwenza yena kayengena kuzanu yakhe le alandele ukuthi akhethi kuyayingena angatshona ekhuluma amanga amanga ama-aswafune thina ututshela bana amanga umntwana yena seyehlulelwe seswele lapha njengaya khona kuphela kazihlalele ezane kuzanu yakhe khona ngala buyele ekudlale ezanu izanu ayilanto enhle ngitsho lakulazivuse kuzanu abantu bayahlupheka kuzanu babopha abantu bangamasela bayinto yonke nje balibulela ilizwe lelizibabhe ngenxa yayo ezanu kuphela so yena kahambe ehlala kuzanu yakhe ayeke losiqambela amanga lapha thina futhi izani i-right ukuthi wenzani. Ngiyabonga ukukhuluma ngesibanda ngkole ebutswana.
Studio 7 siyazibingelela abasakazi bonke nabalaleli. Ngihlekiswa elendododa wabantu baludube elebi ku-MTC esibalekela kuzano. Esifika nje sikhuluma izitori eziningi eziningi kakhulu. Uma sesithi zano iyazihlubula isizama ukuthi ilungise izinto ngendlela e-right. Ayikho le nto. Udube engathi efuna nje ukuzicelela isihlalo kuzano ebese khuluma into ezingekhoyo. Ngiyamuzwa mina dube okhuluma khona. Uzama ukungena odinga amangena njani indlela zokungena kuzano. Okubenza khona ukuthi ahle kahle kuthi ipolitiki yona kahle kahle. Hayi, akalikho iqiniso. Alikho iqiniso kule nto le. Ashwa Dube.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Abesigaba semathebhelelendi bakhala ngokuthi umthetho wePatriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lweGugurawundi. Ingcwethi kwezomthetho zithi umthetho lo awucaci kakuhle okuzabangela ukuthi uhulumende awusebenzise ngendlela ayabe eyifuna njengomthetho owenqabela abantu ukuthi babuthane. Sixoxele sakhamuzi seBhinga umnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Malumba Chris Gande siyabonga kakhulu. Ya kulobunzima osobukhona elizwe leZimbabwe. That's why lisizwa thina abantu bemathebelele lokho sikhalo. This country is a country of class. We are demanding for a classless society. I patriotic bill esayinwe ngumnangagwa abayibiza besithi criminal law codification reform amendment bill which was signed ukuthi ube ngumthetho ngumnangagwa. Thina ezabantu bemathebelele se blow to us. Yikuganga kwaHulumeni. I patriotic bill asiyiboni irrelevant ngoba kulama outstanding issue afana nalokuthi kulabantu ababulawayo ngeGugurawundi ababulawa ngumnangagwa lomgabelo Sydney Sekanamaya le army which was not part of the conventional army i-50 brigade. So nxa udubo lolu lungakasolve kusayinwa njani i-patriotic bill? Because i-patriotic bill isitshela ukuthi singamtshela umnangagwa ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakithi. I-patriotic bill isitshela ukuthi singakhuluma ukuthi eBhinga abantu belokho behamba more than 50 kilometers to access medical facility, to access educational facility, to access anything for public consumption. So kulicala yini ukumtshela ukuthi abantu beBhinga bayadubeka lanxa bengiyibo abapheka ogetsi, lanxa beyibo abapheka inhlanzi zonke ezidliwayo elizwe, lanxa kuyibo abanikazi betourism, lanxa kuyibo abanikazi bewildlife, but they are wailing in poverty. So i-patriotic bill ithi yona singamtsheli khonoko umnanga singamtshela khonoko uyasibopha ama 20 years in prison. But in a nutshell, thina njengabantu besithongeni abesivendeni amakhalanga wonke emathebeleni about 13 tribes sithi hayi kayengezelele amatshiti, asoze siyekele ukumtshela ukuganga kwakhe ngoba inotho ngeyethu le abayithathayo, amabhoda ngawethu, ugetsi ngowethu, i-national park ngeyethu, iGugurawundi nguye owayenzayo. Asoze siyekele ukumtshela ukuthi ungumbulali wabulala abantu bakhe. So kayenze i-patriotic bill at the same time iyo engezela ama-prison cells. Ngiyabonga.
Manje ngokubona kwenu akula yini ezinye indlela elingakhalaza ngazo ezifana lokuthi kukhulu nywe laba mela izigaba edale leparlamente?
Siyabonga baba Chris Gani. Indlela i-option esikhona kuphela kathi esinyoko ngoba siyakwazi ukuthi ama opposition party who are representing people e parliament, this parliament ezaphela kathi gabala the political power, gabala political will bet over anjengalawa. Ngisakhumbula ngo-December babolekwa ama 40,000 across the political divide ukuthi vele ama bills lawa aphaswa bekhona. Instead they were supposed to educate people on how they rise up against the draconian law, but they partaked and ama bills lawa are passed. Kwa pass ama bills ama name, wona they've been enabling. O Douglas Mons, ave triple C, they'd been enabling. But in there, tina esilayo kupela, the option enkulu. Kufunakala political action. We need to demonstrate. Si uya alumteto law, United Nations, la manye ama political board, but ave wazu uti no. Ama draconian laws are not entertained in any democratic side. Loko kabo MP and the like is a wastage of time because they don't know what they are representing. Baributi ba representan abantu abawali. That's why the bona siloko sikalu kuti amanye ama political parties now. They no longer have the zeal to liberate people, but actually to fulfill politics of personal aggrandizement against the will of the people. I will lantabanga iti better over the issue. Ama MPs akona wonka file. Bakangele lukutingi zimali kupela. That's why dibona kula madabu candidate chakubo triple C. Yukutinga nje izimali no msemenzi. Not kutibe klapi savantu. These are the things ezenzu kutabantu beklapi batibona. They are not cognizant of that. So only way you have e-political action in form of a demonstration. Ama demonstration zanga pedi. E-uprise. That's the only way to go.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo isakhamuzi seBhinga njalo osaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MRP. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-CCC lithi akumangalisi ukuqeqebuka kwamalunga ebandla le-MDCT esiya kubandla le-ZANU-PF. Ugoto awa isikhulumeli sebandla le-MDCT mnumzana Witness Dube uthi okubangele ukuthi baye kubandla le-ZANU-PF inhlelo zaleli bandla ezilohlonzi. Abesigaba seMathebelele bakhala ukuthi umthetho we-Patriotic Act uzabe nqabela ukukhuluma ngodaba lwe-Gugurahundi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.